ngakutsho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaThawanda Mtsheyiwa ngithi hayi bavunyelwe umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo laye uThawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo azane lo Thawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele akula ucabangela nesibe lakho ngaphandle kwesehlakalo sono sesisehleleyo esisenza abantu becabangele khona lokho ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke so into enginanzelelayo ukuthi kube lezitha ezihle zasebenzisaleli ithuba zayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo njoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalokhyana you know kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi labe lindawonye kodwa kube lalokhu lalokhyana elabe lingani alizwanani khona so kuba labantu abanjalo those who take opportunity ngama cases anje kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused mina ngilacala engalenzayo njalo it's only the truth that shall set me free.
UThawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu watshaywa lalamhlanje izinso zakhe lokho ezingasebenzi kuhle. Wena uthi wahlukuluzwa lawe wahlukuluzwa ngayiphi indlela?
Abantu abangihlukuluzayo mne wethu banjaya kakhulu sibili okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle ngatshaywa endaweni ezinjengaphansi kwenyawo ezihlalweni no lemzimbeni nje uhlukuluzeka bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kuyini kwakusenzakalo njalo kwakungani ngimsenzwa khona kuyana ababengenza khona kodwa hayi vele kupolitics lokho esikwenzayo siyabe sikukhangela ukuthi kwelinye ilanga kuzafika njengoba ngikubona kusenzakala kwabanye kwelinye ilanga kuzafika kimi yikho lokhu lami kwangihlela but I'm still traumatized I'm still trying to heal kulokhu engahlangana lakho kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized kodwa hayi ngithi hayi kuvele kunjalo empini kodwa ngizanqoba kuphela.